udaba lokuthatha ama-passport nxa uhlala ngapha eMelika, kuyabe kufuna ukuthi umuntu aye khona e-embassy. Bayafika bekunika-ke amaphepha ukuthi ufile ini, then bebe sebekuthatha ama-fingerprint, ufile wonke ama-form, bayadinge ubusubhadala-ke. I-process yakhona babhadalisa $30 ingazikhathesi kumbe nxa seyakhwela. So nxa sufikile ngale khaya ususiya khona e-passport office. Indaba manje ikhonapho udubo lakhona, ngoba uyathola ukuthi kule line ephuma phandle akukhanyi ukuthi line yakhona ihamba njani. Line yakhona kayihambi kuthatha isikhathi. Abanye nxa besazi abantu, hhayi badlula nje bayengena phakathi balungisela amaphepha baphume. So mina ngathi sengifile-ke khona ngala, hhayi salinda sekulimpijana phandle saze sayangena phakathi. So sesezingenile-ke phakathi bakhangela amaphepha ami, bangibuza ukuthi ngihlala ngaphi, ngabatshela. Kwathi ukusuka lapho kwathiwa kumele ngiyebhadala $300. I-$300 leyo bathatha iviki ukuthi bawulungisele i-passport yakho nokuthi bayithumele eHarare bayilungisa beyiletha-ke. Kodwa-ke khonapho bathi bengakathatha amaphepha ami, bathi kumele ngiye ku-DHL ngiyethenga i-envelope ye-$5 ukwenzela ukuthi khona bezafaka amaphepha ami phakathi bebe sebewathumeza. Ngahamba-ke e-DHL sengathenga i-envelope, aphinde ngabuyela futhi e-passport office sengabaqhubela bathatha i-envelope, bathatha la maphepha ami, badinda konke, banginika i-receipt yami yokuthi ngibhadele $300 ukuthi i-passport yami ibisilungile ngeviki. Iviki yedlula lakho futhi isizathu sokuthi ngiyekhaya ngangisiyabe kumama. So umsebenzi kamama wathi sophelile iviki yedlula, sengisithi hayi njengoba iviki seyedlule akuthi-ke ngiyekhangela ngale passport office ngiyebona ukuthi i-passport yami isiphenduyile yini. Ngahamba-ke e-passport office, ngathi ngifika khona ngale bangitshela ukuthi khona kule problem la maphepha ami, ngiphenduke futhi after amalanga amathathu. Hayi, lami ngithembe-ke ngibuyele ngekhaya.
Kodwa bekuphatha kuhle khona lapho?
Babekhuluma lawe kuhle sibili, you know, bengakukhathazi. Angithi lami ngangithembile ukuthi hayi bazangilungisela njengoba ngibhadale imali yami $300. Amalanga amathathu edlula ngabela futhi ngiyabuza ukuthi i-passport yami siphenduyile yini. Bathi hayi, i-passport yakho ayikaphenduki. Buya futhi after 4 days. Ngangilamaviki amathathu ukuthi ngibe ngiseZimbabwe. So iviki yesibili yedlula, i-passport lokhu ingakafiki. Kwasekufika iviki yesithathu, hayi la movalo laso lungiphethe, ngoba ngase ngisithi abantu laba kusho ukuthi abasoze bangilungisele ngesikhathi njengoba bethembisile. Third week ngabuyela khona ngale udubo laselokuqala-ke khonapho. Bahle baqalisa ukungiphatha kuze ngathi ngifika sengibuza ukuthi i-passport yami bhadele imali engaka, sokuthi la maviki amabili angayitholi kuhamba njani. So mama wakhona engangikhuluma laye wahle waqala ukungiphendula kubi, esengibuza imibuzo ukuthi kade vele wena uzangenelika uhlalele isikhathi sonke esithi singaka. Lami kwangimangalisa ukuthi kade usingibuza imibuzo yonke leyo. Angithi amafomu ngibhalile konke, ngafila konke, i-problem sokuyikwini. Angazathi ukuthi i-problem ikuyini, athi ha ubuye kusasa ngayi-passport yakusathi iyabe sifikile. Ngabuyela futhi ngelanga elilandelayo ngathi ngifika passport yami yayingekho. Ngaze ngayacela-ke esinye isihlobo sami ukuthi sihambe sonke, buza khona ngalo ukuthi kade kuhamba njani, ngoba amalanga amaye samalutshwana ukuthi ngiphenduke ngapha e-America.
Bengathi ukuthi inkinga yini?
Babengathi ukuthi inkinga yikuyini, babengatile. Kodwa-ke mina khonapho ngase ngiphethele uvalo, ngoba ngase sesaba ukuthi i-passport yami nxa ingaphumanga ifanathi ezangishiya. Itikiti lami-ke nxa ngingasagadanga kwakuzasho ukuthi somele ngithenge elinye itikiti elokuphenduka ngapha. So ngibuyele-ke lesihlobo sami ukuthi siyebuzisisa ukuthi kade kuhamba njani. Umsindo wahle waqala-ke khonapho. Yini wahle ngawatshela ukuthi ngibhadale imali engaka, i-passport yami ngiyafuna, ngoba sengisayelwe ngamalanga amathathu ukuthi ngibuyele. Mama wakhona wazama ukuthi ake angivaleli. Ngase ngisithi ngicela ukubona umanager, supervisor. Ungangibona supervisor? Ye, ungangibona supervisor use-ofisini engahle. Sihambe-ke kumaqhuzu wakhona lo-ke, singihlale phansi ngitshele ukuthi mina ngizelapha ekhaya kuzobe kumama lo kuzobe ngisepassport yami. Ngibhadele imali yami $300. Lingithembisile ukuthi ngeviki eyodwa ipassport yami iyabe silungile. Kodwa amaviki amabili asedlule. Khathesi akusazwakali ukuthi amaphepha amangaphi. So supervisor lo-ke wasethi hayi mana ngikhangile. Usupervisor lo aphenduke futhi ofisini azokuthi amaphepha akho azange afike kuhle. Azange lingitshele konke lokho. So azange wafile kuhle angathi aletheni ngilungise. Wasethi hayi sasela siwadinga then sesingathola sizalungisa. Siwathumele futhi eHarare. Okwaze kwanginceda ukuthi isihlobo sami singale sengangihambela so e-ofisini yama-passport. Wahle wathi yena uyagada ntambama sanajena uyiHarare. So nxa kuyukuthi abantu laba abe-passport office bathumela amaphepha ami ngo-DHL if yasasekuseni layo uzafika ema-ofisini aweHarare ngo-8 ekuseni ashazama ukuthi alungise. So wafika khona ngale Harare singabadinga amaphepha waswela. So-ke khathesi sengizayelwe yi-2 days.
Asebonakala eHarare khona
ngayo. Asebonakala eseseHarare. Ukuthi abonakale njani awazi.
Kodwa lokho kwenzakala koBulawayo.
Khanye ngani eHarare, hayi, akwenzakali kangako. Kodwa-ke koBulawayo ngiyafisa sibili ukuthi abakhulu bakhangelisise i-process yakhona. Nxa abantu bezabhadala izimali, ungakhanyi ukuthi imali sibhadele i-process yakhona doesn't go through. Kutho ukuthi vele nomanager wakhona is involved in that process.
Ngoba i-customer service yalaphana vele ukhanya ngani kayikho. Nxa uqathanisa, nxa ulungisa amaphepha lapha eMelika, ubona kulomehluko.
Ya, kulomehluko. Kulomehluko omkhulu sibili lapha eMelika vele awuhlupheki. Uyahambe thatha imfanekiso yakho, thatha amafomu ufile, uhambe e-post office. Bakhangele wonke umuntu ufile kuhle bakudindele. Ubhadale, phenduke i-passport yakho through the mail.